kuyakhulunywa ke siyakubona kuthiwa igciwane seli ngani liyaqansa inani e-South Africa. Ngokunjalo ke abantu bayakhathazeka empeleni, kodwa ke ngomnakano wethu sinakana ukuthi abantu bebezichaphela endaweni ezingavunyelwayo bengena bephuma nje. Sizabona ebulenjini lapha i-video ekade ibhoda umama bekhuluma ukuthi siyazichaphela thina egangeni ngoba akula kudla, into ziyadula eZimbabwe, siyathenga imithi e-South Africa ngoba siyagula. Kutsho ukuthi vele abantu bezihambela nje bengahlolwa. Nxa ubhoda sevula kuyinto enhle ngoba abantu bayachapha endaweni ezifaneleyo bese bekhangelwa. Nxa utholakale kule gciwane ke bele mzamo yokuthi ungatheleli abanye. Njengenhlanganiso siyakwamukela lokhu ukuthi amabhoda zavule ngoba vele abantu esisebenzela abaningi kakhulu abachapha ingcele besiyathenga, sithenga impahla kade bethwele nzima kakhulu. Kathi izikolo ziyavulwa nje kunje, abaningi abaze benelisi babhadale imali zesikolo kwabantwana babele esikolo. So hayi, kuyinto esiyemukelayo kakhulu ukuthi amabhoda avulwe, kodwa siyazi ukuthi abantu abangenayo uzawa behlolwa. Bengahlolwa-ke nxa ulo gciwane-ke imizamo yokuthi ungatheleli abanye ithathwe.
Ngokubona kwakho, abantu belokhu besalandela na imigoqo yokuthi bazivikele ekutholeni leli gciwane?
Abantu abanye basazivikela ungabhodabhoda, abanye bayagqoka amamaski, kodwa abanye ke bangani basebekhohlwa ukuthi umkhuhlane ukhona. Nesikwenzayo njengenhlanganiso yokuthi silabantu esibaqoqileyo ukuthi babhodabhode lapho obala abantu bethu abasebenzela khona, hambe bakhumbuza ukuthi bagqoka amamaski, bageze izandla, bayenze i-social distancing nxa bethenga, nxa behlangana abantu abathengayo. Kuyimizamo yethu njengenhlanganiso ukuthi sinqabele ukumemetheka kwegciwane leli. Kodwa abanye abantu bakhohlwa, sibili bona uma sigqoka imaski sivala amapholisa, kutshengisela ukuthi-ke abantu bacabanga ukuthi imaski vele igqokelwa ukulandela izinqumo nothi ukuthi inqabele ukumemetheka kwegciwane. Kodwa ama-beliefs ethu esithi ngama-market beliefs ayabhodabhoda emkambo lapha ekhumala abantu ebakhuthaza ukuthi bazivikele kumkhuhlane lo. Okunye njalo sesinike-ke ama-market amaningi ama-sanitizers, amabhakethi ogeza izandla, lama-mask ukuthi samuthi sikhuthaza abantu ukuthi bazivikele. Njalo siyakhankasa lapha emsakazweni eminingi, sikhuluma siletha imbiko yokuthi abantu bazivikele, bathathe izinqumo zenezi ezakhulunywa yi-World Health Organization.